sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 kuMpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho.
Kukhanya sokulokufuthelana okukhulu phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ele South Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha.
Ukuvuka esithi passport kaibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passports kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu ngokuthi lizwe kalisela mali ayisibabi banga ukuthi lingabi le mali.
Sokuqhamuke ukuxokozela ukukhula emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele abantu bezama ukuthatha amapassport phambilini kokukhezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Abathinteke kakhulu ngempi ye-Israel leHamas ababikwa kungabesiPalestina abaseGaza abangasela mizi njalo bengafinyeleli usizo lokudla lemithi yokwelapha abalimeleyo phakathi kokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhanya sekulokufuthelana okukhulu phakathi kwele South Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ele South Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha. Ugatsha lobana ngokulondolozwa imngcele yaseSouth Africa ole Border Management Authority lwethu lombiko namuhla lugcizelela ukuthi kuliqiniso ukuthi luvimbe abantwana labo lanxa nje uhulumende weZimbabwe kulandula lokho. Kumbiko eliwethule enkundleni zokuxhumana lolugatsha luthe abantwana laba batholakale emabhasini akade evela eZimbabwe angamachumi amane lamabili 42. Njalo luthe luzaqhubeka luvikela imingcele yalo ngokwenqabela abantu abangelancwadi ezifaneleyo ukungena kwele South Africa. Umphathintambo weZimbabwe obona ukwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo yena wethule umbiko ezolo esithi kuphenduswe abantwana abedlula kancane ikhulu kuphela 124. Kwathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule umbiko ethukuthele esithi ngamanga akhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa. Kodwa umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi laye uma leziphathamandla zelizwe lakhe ekuthini ngempela bavimbe abantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane. Kucatshangelwa ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo abasebenza kwele South Africa njengoba izikolo zivaliwe. Kambe loludaba lungadala ukufuthelana yini phakathi kukahulumende weZimbabwe loweSouth Africa? Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bahambile eSouth Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumelela izweni bayephephela eSouth Africa ilizwe lonke ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khona okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali bayefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. so kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lengabe lingayisilo kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali baye befisa ukuba nabantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo
Indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho.
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni. So kuyabeka ukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu 400 ungena abangu 100 njengokutsho kwakhe nje. Ephunyiswe ukubana abazali babo abakho elizwe kuyayangisa vele nje uma lililizwe so mbona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni
udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe amapassports lungaphi
eZimbabwe ipassport into enzima ukubana umuntu ayithole so abantwana bayahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo abakwanisi ukuzithathisa so kunzima ukuthi umntwana abe lepassport umzali wahamba emtshiye emncane
singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona
akumangalisi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa akulabudlelwano ubudlelwano buba khona kuma individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili yikho okulobudlelwano obuningi kodwa obucina bohluphekise abantu so ngibona ngani akulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama individuals abenefitayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo bona laba beSouth Africa uma sokusiya entweni zabo mayini kuma farms ababunikwayo abakunikwayo ngokhulumende waseZimbabwe so ohulumende bangu 2 balezinto ezininga bangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshi likaZulu Umphathi ntambo obona ngendaba sasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe obengenelisa ukukhuluma ngalolu daba ngoba ube semhlanganweni.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe isisungule uhlelo lokuvikela izifundi emigwaqweni. Uhlelo lolu iluqale esikolo seGlenview 8 Primary School lapho okubikwa kulabantwana abayisichiyanga lombili abafela engozini zemota abanye abaningi balimala kuminyaka emithathu edluleyo. Ekhuluma le Studio 7 umnumzana Macleo Mapfumo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe uthi balesifiso sokuthi zonke izifundi zeZimbabwe zivikeleke emigwaqweni.
Nxa sikhangelise school zone sithi indawo yonke elekolo kumbe ilocation kumbe etown nxa kunekolo sifuna ukuthi indawo yonaleyo iba safe njani akube ne-infrastructure eyenza ukuthi abantwana nxa befika esikolo nanxa bephenduka endlini bakwanise ukucrosa kuhle kube kulama zebra cross kube kulama raised pedestrian lama hump ayenza ukuthi imota yehlise ispeed yakuthi abantwana bakwanise ukucrosa kuhle so iSafe School Zone sifuna ukuintroduce ukuthi iZimbabwe yonke nxa kulesikolo asifuni nje ukuthi kulo mntwana owafa emgaqweni ngendawo zokuthi imota zihamba too fast.
Sibona lapha kulo hlelo eliluqalileyo eGlenview 8 Primary School lolu hlelo lwamukelwe njani ngabantu beGlenview?
Abantu beGlenview especially abantu beGlenview 8 kathesi nxa ngikhuluma niyathi i-appreciation yangkhona si-positive kuzibona laba abantu be-community uyakwazi ukuthi umntwana akula nto ebuhlungu njengomntwana ofayo yonke likhanyele so abantu abeglenview yade bengama-first responders but sometimes baya bengela izinto zokuthi bancedise abantwana labo so iSafe School Zone sebayithole positively and ama-partners amaningi ade ewilling ukuthi ancedise ama-businesses akhona apho eduzane ade ewilling ukuthi ancedise so i-infrastructure yonke leyo esiyifake eGlenview 8 ayincedanga kuphela iGlenview 8 but si-assist ezinye izikolo ezifika 5 eziseduzane ne-area yenaleyo so i-impact yangkhona khathesi nxa si-assessa siyathi hayi sesi-attainile at least 50% le project yenaleyo
nxa sikhangela izakhiwo elithi lizifakile lapha isakhiwe ezinjani laphana?
Nxa sikhangela i-road le iwillowville, like singakhangela khonapho esafaka khona i-infrastructure ku-Glenview no-Willowville, kule moto eziningi ezisebenzisa i-road yona, lezinye ezivele e-Glenview ekuliyo e-Tube Farm. So i-high traffic volume siyenze i-assessment, sasibona ukuthi kule-high traffic volume eyayidlula khonapho. So sayikhonsela njani, safaka ama-hump, safaka i-raised pedestrian, safaka ama-rumble strips. Wona lawo ngama-mechanisms asebenzayo khathesi ukuthi imota iyehlisa i-speed because ayikwanisi ukudlula khonapho ine-speed yedlula 30 kilometers. Then indawo ye-speed limit sesiphusha also lathi ukuthi indawo zona lezo zibe ne-speed limit e-30 kilometers. Ukuyehla siyathengena imota nxa ihamba lama-20 kilometers, ama-chances okuthi atshaye umntwana ayabe low.
Kuyiwa phambili-ke laphana kuyini elikuhlelile?
Sisiya phambili lapha thina khathesi siyalungisa i-application sincedisa ukuthi sidetermine ukuthiwa ngama-high risk location. So ama-high risk location lawa azasitshela ukuthi singayisebenzisa i-application leyana, let's say sisemagwegwe, singayisebenzisa izasitshela ukuthi lapho emagwegwe kunezikolo ezingani and ama-high risk location ezikolo zonke zenivesi zamagwegwe ezingani. Then sesizafaka khonoko maybe ne-local council or ne-government siyitshele ukuthi hhayi khangelani lapha ukuthi abantwana nxa besendaweni leyi it's a high risk location, sifuna ukuthi lisincedise ukuthi abantwana babesefu nxa besiye esikolo.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo owenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhwezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi kusukela mhla ka-1 ngoZibandlela inhlawulo ye-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa izakhwela isuka kumadola emelika likhulu lamathumi amabili i-$120 isiya kumakhulu amabili amadola i-$200. I-passport yesiphangiphangi ephuma ngemva kwamalanga amathathu yona ikhwele isuka kumakhulu amabili i-$200 yaya kumakhulu amathathu i-$300. Lokhu sekudale ukunyakazela emahofisini kamsithele endaweni eziningi ezigoqela eHarare koBulawayo, eGwanda laseLupane, abantu bezama ukuthatha incwadi zokuhambisa inhlawulo ingakakhweli. Abanye sebelala endwendweni bebambe indawo kodwa ngobuningi babantu. Abanye baphenduka bengenelisanga ukufaka amaphepha abo. Ukuze ukuqedwe lolu daba, uhulumende uthi amahofisi kamsitheli asezavulwa ekuseni ngehola lasikhombisa 7 a.m. ayevalwa ngehola linye ntambama ngo-7 p.m. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu-ke yikho kuthiwa yikubusa kaba abantu, ukuthi uyavuka nje noma ngaluphi usuku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hhayi kazwisisa ukuthi abantu bahlupheka okungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo hulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu, ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi, ukulala abantu bengadlanga, uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho-ke ukuvuka esithi i-passport kayibe yimali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma-passport kuphela, kunenge okunye akukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, ikubusa kaba abantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga ukuthi lizwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho-ke akufananga imali ibisisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abaningi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba esikuwona namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka, abalayo leyo mali, kanti ke kanandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqhakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports, lokho lokuphuma buthumuthumo elizweni, singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi ilizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngale ndlela bezama ukuthi ngabe bayathola ipassport ibe indlela yokubaleka. Ipassport yeZimbabwe isiyona indlela yokuvakasha. Abamanye amazwe nxa bethatha amapassport babe siba ngamatourists bavakasha kwezinye indawo. EyeZimbabwe ipassport ngiyokubalekela iZimbabwe, ngiyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngiyokubalekela uhlupho, ngiyokubalekela usizi, ngiyokuyadinga ischool fees, ngiyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngalendlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngalendlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa, kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.
Umnumzana Efidlela Ngcobe ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekoBulawayo. Odokotela sebesikhiphile isigodo eside ebesihlabe uFuture Chuma duzane lelihlo, wahlala insuku eziyisithupha sinamathele. Abazali, izihlobo labangane badinga uncedo lokumelaphisa ngoba bathi kusakude phambili ukuze aphephe. UFuture ofunda eSilima Primary School eMpandeni esabelweni seMathabeleland South wahlatshwa isigodo edlala labanye abantwana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo, kwehlula ukuthi odokotela basikhiphe, waze wayahlinzwa sokwehlule insuku ezinhlanu duzane lelihlo eParenyathwa Hospital eHarare. Izihlobo labangane babonga umsakazo weStudio 7 owethula udaba lolu emsakazweni lenkundleni zokuxhumana. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Deni Sibanda, omunye wabancedisa ukudinga imali ezasiza uFuture.
Esibhedlela esikhulu yaselizwe eParenyathwa, uthe efika lapho ke manje kwathatha nje isikhatshanyana ukuthi baze benze umsebenzi operation, ngoba odokotela bebethi nabo no kukhona izinto ezishotayo abangelakho i-operation yike bayenze. Umdeni labanye abantu besebecabanga ukuthi no ngcono ke akhitshwe elaphana ku-private, so besokushota nje isimo sezimali. Kodwa ke kuyithe ngokuhamba kwesikhathi kwatshintsha uhlelo, bagcina beyi-operatile lengane, basikhipha ke lesi sigodo eside kakhulu ngempela, nxa yokuthi masisizwa kuthiwa besingathi siyathinta ngisho lobuchopho singene elihlweni nabo. So isigodo sigcine siphumile, kodwa isafuthelwa kwamanje ingane.
Ye, okwamanje kuhamba njani Sibanda nxa sikhangela ke isimo sejahalele?
Sibhizi laphana sichaya izimali. Izimali sezibachaya ngempela, bayaphathisa uMahlabezulu uyaphathisa ngempela. Sibonga kakhulu umsakazi weStudio 7 uyiwona oqale ukubhala ngale ndaba. Uma kubhalwe le ndaba kwafoka ama-numbers abantu abacontactayo, siboneke abantu abaningi sebengena from different izindawo abanye America, abanye Botswana, abanye South Africa, abanye kuphi sebengena kakhulu bafike ebasiza ke labo bantu baphosela lokho abakuphoselayo. Kodwa kwamanje siloke saqoqa izimali inxa ukuthi akupheleli lapho, kuzafunakala ukuthi kube le specialist ezakwazi ukusiza laphana inxa ukuthi bathi no ilihlo alilimalanga enzima kodwa nje isigodo sambe eceleni sambe eceleni ilihlo lisele lingathi lisefe sozozwa manje kuphelele makusiyaphela nje mhlawumbe iviki sebekwazi ukuthi babheke kahle ngoba sakuhamba namascan namascan. Kodwa ke siyabonga kakhulu lokhu elisenzele khona lingu studio 7 sithi lingadinwa nakusasa. Sibonga lo mahlabezulu labantu bonke izwe lonke iZimbabwe yonke ethe yasiza ngokukhipha izimali kulezi ndleko ezifunakala. Bakhona ababheke ingane khona le bese eHarare nabahambe nayo, so bekufunakala imali eziningi kakhulu ngempela ebezedlula i-community. So ke siyabonga kakhulu phana ngelokhu elikwenzile sithi lingadinwa la kusasa.
Umnumzana Dennis Banda yisakhamuzi seMpandeni ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Amasocha e-Israel aweqembu eleHamas elePalestine aqhubekela phambili elwisana esihlengeni seGaza. Ingcwethe ezibona ukudlelana kwezizwe zomhlaba zithi abathindeke kakhulu ngalimpi ngabesiPalestina abakulindawo ababhekane lobunzima bokulahlekelwa imizi kanye lokuswela usizo lokudla, ukwelatshwa kwabalimileyo kanye lokunye. Ibutho le-Israel libike ukuthi libhombe indawo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu ngolwesibili. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba i-Israel yengezelele ukubhomba kwayo eGaza kusukisela ngomvulo emini, njalo ibutho lamaPalestina lalo lihlasela liqonde e-Israel. Iziphathamandla zebutho le-Israel zithi ibutho lazo seligombolozele elinye lamadolobho amakhulu eGaza. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lolandela izombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Wena kusegcekeni ukuthi uhluphe sibalale ukuthi phela abantu abakhuluma into abangayenziwe. Esikhanyele ukuthi ukuma kwempi kuthi ukuthi into iphelile, kodwa ngesibona ngathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israel befuna into abangayenzi. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise into bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukutho yokuthi nabana nje babesebishinile bona sebeyalokhu sebeqhubeka bebedizizi. And khonokho kubuhlungu.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwabalwa ukukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ikuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akulampi esiyaqedwa ngumbobo kumbe yaqedwa ngamamisayili kumbe yaqedwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kutala ngembobo kwenziwe konke, kodwa impi zonke ungazikhangela kuze zine zibekuya ngokukhulumisana. So qa silokuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina ngomlamulankulu basondele eduze izindaba zombili bakhulumane lazo impi eyindlela yokuthi ngoba nxa kuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanye kuzaliwa for the next 10 years lokuliwa. So into enkulu ikuthaisa naphansi kuyenzwane kube nomlamulankulu ongathathi hlangothi uqongozela lokhu uhlupho sibala umlamulankulu abane hlangothi nomlamulankulu asozathi hlangothi foza xa ebabiza kunyanya izinto ebonti ziyahlonizwa iy'ngada zombili yikho kuphele kungeza impileyana ifike ekucineni.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe njalo wayengumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ekubandla le-TRIPC. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, yena-ke odabuka eFelabusi eMatabeleland South kodwa khathesi esebenzela ekwele Island. Unkosikazi Mafu ulenhlelo ezidala imisebenzi yezakhamizi njalo encedisa asebeluphele.
Into esiyenzayo ukunceda uZulu okwakuqala, we try to create jobs. Siyazama sibili ukuthi uzame ukuthi emapulazini, I'm sure abaningi liyalibona ama-videos ami. I'm a farmer, so I try ukuthi i-farming yami engahlali lingane, ngiyi-extend inkulu ibe nkulu wenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. It's not only that kulokunye nje amabhizinisi etown lawo engiwenzayo, but uyabe ungayisikho ukuthi ufuna ukukwenza. Okunye uyabe ukwenzela ukuthi bakithi abantu bakithi bathole imisebenzi. Bese kusithi nxa sokusuka lapho ngiyazama ukuthi ngithi kule SOS i-children's home lapha, uma ngisiye ekhaya I always try to have a little suitcase for them, ukwenzela ukuthi nginike abantwana, fike nginike abantwana labanentandane leziyana ezilapha ebayangazi nje SOS sijayelane kakhulu, siyancedisa. Bese kubuya entembeni, I'm sure liyalibone ngayithi nxa ngihambe nabantu abami uyabe le birthday sisekhaya, siyahamba siyoyenzela i-birthday laphana entembeni ezalukazi Ndlamaxhego. Laphana ngizama ukuthi abantu abami labo bafunde babone umntwana abe le birthday, bese sithi instead of ukuthi ngikunike ama-present akho for the CM mntanami, asenzele ogogo labokhulu, sinike ugogo lokhulu maybe sibanike kumbe ngamablouse kumbe ingubo kumbe izigqoko, siphinde sibaphekele ilunch, sidle labo ilunch lekhekhe lomntwana leliyana. Into engayinanzelelayo, abantu abadala bakithi they crave for sugar, bayazithanda izwitsi, bayalithanda ichukela, but kuyasindela kakhulu, ayikho nambijana. Kuyafana nale mpuphu entembeni laphana ezalukazini bakithi ababe belakho, kuyasilela. So ngiyangithi ngingavuna ngithathe ingxenye yomumbu wami ngiphinde ngiyedonetha futhi lalapha. Bese kuzokuthi ekhaya esigabeni lapho enzalwa khona, ngiyathi ma ngihambile ekhaya in memory of umamazala wami labogogo bami labokhulu bami, ngiyahlanganisa abantu abadala, ngipheke nje babuye sibe ndawonye, ongela amathenisi ngizama ukuthi ngimgqokise amathenisi, ongela sigqoko ngimgqokise isigqoko, ongela qhiye ngimqhiye, njalo njalo. Sikhuliswe njalo Dube, sifundiswe yibo.
Yes, ngathi kuyini okwenza ukuthi wenze khonokho, wenzele uZulu?
Kungenzekala ukuthi kungabe kusenziwa indlela engaphula ngayo mina ngondliwe isiphofu. So bengibona abantu abaningi bebuya laphana bezosiza. Kwakukhona umama owayethethwe ngumbalisi umpofu umisheki owezulu beflabusi. Ngambona unkosikazi wakhe umkakhe wayesithi mayeholile every month, wayethatha 2 kg chukela, amahlamvu akhona, isinkwa sakhona, isepa yakhona, amafutha akhona, abise esiphofini lesi esingondlayo azomnika. Ngangukuhawukela, ngimhawukela, ngukhulekela ukuthi uNkulunkulu ungenzelani ngibe njalo. I can say that's the foundation of it. Engiyaziyo, ngingazombi uNkulunkulu wayevele edale wakufaka, but engakubona ngamehlo, ngakuhawukela, ngakukopa, ngakwenza, kwakukumama yena lo kuthiwa nguNatalet uMrs. Mpofu weJulobi. Ngakopa kuye lo Mrs. Ndlovu uMasibando wayefundisa esikolo uNambeki. Ngamba bona besenzela isiphofu lesi izinto ezinhle kakhulu on a monthly basis. So ngakuhawukela lokhuya, angazi kumbe kungabe kwasukela lapho, okunye kungaba kusekudalweni.
Singathi abantu bathini nxa ubasiza kangaka?
Abantu banesibongo esimangalisayo, angifuni ukuqamba amanga. Abantu bayabonga sibili, futhi isikhathi esiningi nxa wenzela umuntu nje lowana umuntu appreciate-ayo, usuka laphana, angifuni ukuqamba amanga. If you have spent maybe ubuspende $20 emuntwini, kwesinye isikhathi uyathi nje usenza ulutho lwakho mbe isivuno sakho, ubone nje sokumultiplyile ngendlela obungakhangeleli. Yinto enye engayifunda ngempilo, ukunika I don't think it's a loss. Ukunika nxa unike ngenhliziyo yakho yonke vele kuyaphenduka one way or the other. Kwake kwaba lo mnyaka engake ngahamba ngisiyanika izalukazi ikhadi, ngathi vela khona ngachawa liphepha elalisetshenziswe ngumuntu ukuzihlikihle vela ngaphandle Dube. Bandihleka abantu babulawa zimbaba. Xa ngithi ndiphepha leliyana ndibambe, mina ngibona ukuthi ngemvala ingcolile i-advert eyendlu yayi ku-auction. Nxa ngisithi i-advert liyana ngithi ngikhuluma lo mkamathi, uzayithatha ngapha imali uvela idlalisa ekhaya kangaka? Kayiye ngibone yindlu ukuthi uyi-$2,000. Ngayithenga leyo ndlu nge-$2,000. Mina bembuye mphethe imali ngifuna ukuthenga indlu ye-$10,000. But I got the house for $2,000. Ngivela spenda about $200 ezalukazini le Maxhegweni. So ngafunda isifundo from then and I've always experienced that.
Yeah, phozela ukugcina ma.
Hayi, mina engakucebisa ukuthi bakithi ukudubeka bakithi ngokomuntu wonke. Ma usadobha lawe, dlana lesihloko sakho, dlana lo dubekileyo, dlana lo mbonileyo, yena lo uNkulunkulu asoze simbone madevu, sebenzisa thina ukuthi asize abantu bakhe abadubeke.
Lo ngunkosikazi Sithole odabuka eFilabusi obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDublin eIreland.
O
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa ngezijeziso ezifakelwe abeZimbabwe ngeleMelika abavimba abanye ukuba bavote bekhululekile kukhetho labephula amalungelo oluntu ngokubancitsha amaviza okungena eMelika. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.